Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 20 zibandlela 2021 uChris Gande endabeni zethu lamhlanje umkhuhlane we COVID-19 uqhubeka udala umonakalo elizweni ubulala abanye njalo abangamachumi amahlanu lambili 52 ngelanga linye layizolo
sichiyene labantu bedolobheni ekuthini abantu bedolobheni everyday bavukela lapho abayaminyana khona bebe ngabantu abanengi ngoba bedinga ukusiphilisa
so kule minyaka emibili kwabulawa abantu ababejengisela elizweni jikelele besola ukuqonga kwentengo yamafutha ezimoda okulilanga elinanzwe ngabameli bamazwe awentshonalanga abaseZimbabwe izolo ngembiko esola uhulumende ngokungajezisi abenza lesi sihluku
amazwe lawa awaphetheya akhuluma iqiniso aqinisile noma siyakwazi ukuthi uhulumende ubulele abantu ngomnyaka ka-2019 njalo wasefaka i-commission eyayithewa ngowayengumangameli welizwe le-South Africa ubaba uMohlanti
izisebenzi zikamunicipal wakobulawayo ebezikhalele umsebenzi sezigaxe amajogwe njalo ngemva kokuba umqatshi ezengezelele iholo lazo
ekukhulumisaneni kwethu lanxa ngeke ngathi utsibile imali ethola le mali but eqinisweni imali esitholileyo ibe ngaphansi kwaleso silinganiso
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we studio 7 Umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka udala umonakalo elizweni ubulala abanye njalo abangamachumi amahlanu lambili 52 ngelanga linye layizolo. Ugatsha lwezempilakahle kumanani ethulwe izolo luthi kulabantu abangamakhulu afika phose athoba munombili 783 ababanjwe leli gcikwane. Iningi lababhubhileyo ngabesigaba seMashonaland West abalitshumilanhlanu 15 kulandele abeMashonaland Central okubhubhe abalitshumilanye 11 kwabathelelwe igcikwane leli. Iningi njengensukwini ngabeHarare abedlula amakhulu amabili 251 kulandele abeMashonaland Central abedlula ikhulu lengxenye 156. Lezinye lazo izigaba zabalabanye abangamanani achiyeneyo. Asebebhubhile selokhu leligciwane laqhamuka elizweni sebehahabela inkulungwane eyodwa 825. Kunjalo nje abemaphandleni bathi leligciwane linganeno. Sixoxelwa wake wamela isigaba seBhinga North edalela eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani eBhinga
eBhinga basically I'm sure njengama rural areas amaneng uzananzelela ukuthi khona sichiyene labantu bedolobheni ngoba abedolobheni konke abaphila ngakho ngokuzingela ilanga langelanga sichiyene labantu bedolobheni ekuthini abantu bedolobheni everyday bavukela lapho abayaminyana khona bebe ngabantu abanengi ngoba bedinga ukusiphilisa thina emakhaya isikhathi esinengi konke esikufunayo sihlala nje silakho emzini yethu so ke ikakhulu abantu balalelile ilizwi lokubana kabahlala emzini yabo akula zikhathi eziningi lapho esibuthana khona emakhaya ngaphandle kokubana nxa kubhujiwe otherwise nje amanye ama activities amanengi awe community kasajwayelanga ukuba khona abantu balokwesaba umkhuhlane lo okwakhathesi nje ngingatsho ukuthi khona phakathina kwe-district ungani silama active cases awangu-5 kuphela reported kodwa nje siyakwazi ukuthi khona ukuba lalawa ayi-5 aripotiweyo kakutsho ukuthi khona yibo bodwa abantu abalalo umkhuhlane ngaphakathina kwe-district. Kutsho nje kuphela ukuthi laba yibo abathola ithuba lokubana bethestwa njalo betholakale ukuthi balawo lo mkhuhlane.
Baningi yini eselibazwile abalalo leli gciwane le COVID ebhinga khona?
Kujwayelekile ukuthi abaningi lomkhuhlane bangabe bewugulile bawusila, ngoba phela remember ukuthi ukunaphela lokho kukhulunywa ngakho kutholakala kakhulu kithi emakhaya. Yizo vele indlela esiphila ngazo njengoba ke imithi yakulezi insuku lezibhedlela zakulezi insuku singelazo. Ngingatsho nje ngamafitshane ukuthi yikho okukhona, kodwa hayi abantu balalelile khona lokho kade kukhulunywa ukuthi bengahambi besiyahlangana labantu abaningi. So ke yikho esikubonayo kusenzakala.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngwake wamela isigaba seBhinga North edalele parliamente. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le eBhinga. Leminyaka emibili kwabulawa abantu abayisichiyagalombili ababetshengisela elizweni. Abameli bamazwe angentshonalanga agoqela eleMelika, eleBhilitane kanye lalawo akumanyano we-European Union abasebenzela eZimbabwe sebesole uhulumende besithi ulokhu engakajezisi amapholisa lamasotsha abulala laba bantu ngozibandlela womnyaka ka-2019. Abantu laba badutshulwa ngesikhathi sokutshengisela izitaladeni emadolobheni achiyeneyo besola ukukhwela kwentengo yamafutha ezimoda. Amazwe la ethule imbiko izolo enanza iminyaka emibili ngemva kwesehlakalo lesi. Amazwe la athe kuyadanisa kakhulu ukuthi labo ababulala abantu laba njalo babahlukuluza ngendlela ezigoqela ukudlwengulwa balokhu bengakabotshwa kumbe khona ukuthoniswa. Abameli bamazwe la bathi njalo ukwephulwa kwemalungelo oluntu nguhulumende kuyaqhubekela phambili. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition umnumzana Mavela Sikhumalo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Amazwe lawa awaphetheya akhuluma iqiniso, aqinisile. Noma siyakwazi ukuthi uhulumende ubulele abantu ngomnyaka ka-2019 njalo wasefaka i-commission eyayichewa ngomangameli welizwe le-South Africa ubaba uMohlanti. I-commission leyi iphumise i-report layo, yafaka ama-recommendations, yaphumisa egcekeni ukuthi labo njalo ababa bulele abantu babefuze babotshwe. Kodwa siyamangala ukuthi la kathesi uhulumende kakakwanisi ukuze bonke laba ababulalayo abantu babotshwe. Njalo siyabona kathesi ukuthi ukuhlukuluzwa kwamalungelo abantu lokho kusiya phambili. Siyabona kathesi abantu bayabotshwa, amasotsha abhodabhoda echaya abantu, ebulala abantu, amapholisa lawo sethetheleli ithuba le-lockdown ukuhlukuluza njalo amalungelo abantu. Kuthi kuthi thina vele asimelelanga ukuze lokhu kukhulunywe ngamazwe angephetheya, kodwa sikukhulumile thina njengama civil society organizations, njengama human rights organizations, satho vele ukuthi hayi lokho kuyenzwa nguhulumende webutho lo esilaye eZimbabwe lapha, uhulumende owangena kumbuso ngendlela yamandla, bekhupha ngendlela yamandla ubaba uMgabe. Yikho into ehluphayo lapha elizweni lethu leZimbabwe ukuthi laba abakhona laba uhulumende wamasotsha lo okhona okhokhelwa ngubaba uMnangagwa uyaphambili ehlukuluza abantu.
Kodwa uhulumende uyakulandula njalo uyazivikela uthi amalungelo abantu uyawahlonipha njalo uyawalondoloza.
Uhulumende yena uyazidefenda, kodwa lokhu kakukho ezandleni zikahulumende ukuze yena abe ngu-referee. thina abantu ababonayo, thina ama independent eyes, yithi thina esingajaja uhulumende sisithi uyakwanisa uku protect amalungelo abantu kumbe kaakwanisi. So amanye amazwe lawa vele ababonayo sebekhuluma noma kulento esebeyibonileyo, and siyavumelana labo. Yena uhulumende kahlale phansi azibuze umbuzo ukuthi uphambaniseni, kunjani abantu bona besithi yena uphambanisile nxa engaphambanisanga. Azibuze umbuzo yena leyo, abe eselungisa indaba zabantu sesiya phambili njengelizwe.
Umnumzana Mavela Sikhumalo, isiphathamandla senhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu lombuso okhululekileyo, e-Crisis in Zimbabwe Coalition, asenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana ngalolu daba kumbe amapholisa. Kodwa uhulumende uhlala elandula lokhu esithi yena kephuli amalungelo kaZulu. Izikhansili yakobulawayo zithi sezibuyele emsebenzini ngemva kokwengezelelwa iholo ngumqatshi wazo ngesilinganiso sekhulu elilamachumi amahlanu ekhulwini 150%. Izisebenzi lezi zikhalele umsebenzi ngeviki edluleyo ukubangele ukuphazamiseka kwenhlelo zokucitha izibi, ukulungisa impompi ezidabukileyo, ukugejwa kwamangcwaba kanye lokucithwa kwezibi. Umnumzana Ambrose Sibindi, mgcini sihlalo wakobulawayo kunhlanganiso emela amalungelo ezisebenzi zamakhansili eZimbabwe, Urban Councils Workers Union, utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi izisebenzi zikhangelele ukunikwa holo lenyanga edluleyo ekampalakazi njengesinye sesivumelwano ukuze ziqhubeke zisebenza.
Siyananzela ukuthi izisebenzi zikamasipala wakobulawayo phose wensuku ezine bezingekho emsebenzini ngohlupho lokuthi zikhuluma zinanzelela ukuthi ihola waliphansi zingasenelisa ubana zibuye emsebenzini ngoba imali ingekho yokugada leyokudla lokwenza konke. Kodwa ke sikhuluma kanje namhlanje izisebenzi zonke ziphendukile emsebenzini. Sinanzela ama-departments achiyene lama-sections achiyeneyo, zonke izisebenzi kufanele zibe khona emsebenzini. Zibe khona emsebenzini sikhuluma kanje.
Izisebenzi zengezelelwe emalini njalo zonke ziyasuthiseka yini kumbe zinkokheli ebezixoxisana lecouncil ezamukele lokho?
Well, eqinisweni ukuthi izisebenzi azisuthiseki ngempumela eyenzekeleyo ekukhulumisaneni, ngoba siyananzela ukuthi nxa sikhuluma ngemali ephansi leyokuthiwa i-poverty bottom line, khathesi isimi kusimo ese 25,000 zim dollars ngenyanga. Ngokunjalo ke ekukhulumisaneni kwethu lanxa ngeke ngathi ukuthi sibili imali ethwala imali, but eqinisweni imali esitholileyo ibe ngaphansi kwaleso silinganiso. Ngokunjalo izisebenzi lokukhonona okukhulu ukuthi lanxa le imali ibe yicompromise position yokuba nasivume, but izisebenzi hayi azithokozi, zilokuzifuqa njengoba sichila ukuthi hayi njengaba khulumisana lomqhathi sivumile kuyicompromise position. Kodwa okuyikho sibuloku ngathi izisebenzi ziyabahlukuluza kakhulu kuyindaba yeholo likaDisemba elele elincane elingakabuyi, ngelinye futhi elingathi lenza izisebenzi ingathokozi. Njalo izisebenzi yathi ukuthi hayi nxa le imali ingaqedali ubani ibuye kaDisemba, zingagcina futhi sezibuyele ekuhlaleni ngoba i-incapacitation ingaphendulwanga. So ke sikhayela ukuthi uCouncil Masinya alungisise imali kaDisemba, ngoba nxa kungabanga njalo kule ngozi yokubana izisebenzi singagcina futhi sezibuyele ekuhlaleni phansi. Kukanti vele ayinali imali etholakileyo, izisebenzi ngobuningi bazo aziyijabulele.
Abantu bengakhangelela nini ukuthi kube lo mahluko, ukuthi izibi zibuthwe lokunye nje okuninginingi obekungasayenziwa ngenxa yokukhalala umsebenzi lokho?
Well, okuyiqiniso yikuthi thina nje izisebenzi zakobulawayo siyizisebenzi ezaziwayo, abantu abasebenza kabuhlungu, abasebenza nzima, abantu abazimisele ukuthi bathuthukise idorobho, bananzelele ukuthi i-service provision iyatholakala ngokugcweleyo. Njengoba ngikhuluma kanje kathesi, nxa kungenzakala ukuthi zonke into zibe ndawonye, imota zitholakale, amafutha okuhambisa izimoto, ama-fuel kutholakale, izisebenzi nxa seziqhubeke zabuyela emsebenzini, njalo ukhansil laye azama ukuthi phezu kwalokho iholo kadisemba sikhuluma ngalo lihleli kuye khathesi, izisebenzi ngendlela ezizimisele ngayo idorobho liyahleli kuye lesimeni salo in the next week. Ngoba ukusebenza kwethu sananzela ubana siyabe sikhangela ilingini langa elinje kwenziwa i-area enje ngelanga elinje okwesingavele sikhave from Tuesday to Tuesday, idorobho liyaba lomehluko. So sesikhalile umasipala asapoti isisebenzi ngokuthi asinike okufanele sikusebenze, abuye asinikele holo esilikhayele likadisemba kwenza ukuthi abantu badle bathole amandla okusebenza. So lokho siyakuthembisa ukuthi kuzenzakala, singadonsa ndawonye umasipala azidlala ingxenye yakhe, thina izisebenzi vele sizadlala ingxenye yethu. Lokhu asikuthandabuzi, sikwejwayele njalo.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini isihlalo wakobulawayo kwenhlanganiso emela amalungelo ezisebenzi zamakhansili eZimbabwe Urban Councils Workers Union. Ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekobulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje esikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzamisa ikhefu lakhe kancane aye emathuneni eHeroes Acre eHarare emngcwabeni wababili abaphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Laba ngabathi umnumzana Morton Malianga lonkosikazi Ellen Gwaradzimba. Iphephandaba leChronicle lithi kuleyezi lezulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Cyclone Eloise elikhangelelwe ukutshaya ilizwe ngempela sonto. Ugatsha lwezomkhathi luthi ulaka lwezulu leli luzabonakala ngolwesine lapho leli zulu elikhangelelwe ukuqala ukuna kwele Mozambique. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Albonani salibonani ku Studio 7. Mina elami igama ngu Adolf Shaba. Siyabonga ngezinhlelo zenelise phazona. U Studio 7 usibe ngumsakazo omuhle olalelwa from Cape to Cairo, lalelwa ngamaZimbabwe nasendaweni ezihlukeneyo. Siyabonga ngomsebenzi omkhulu, ngoba mkhulu lo msebenzi eliwenzayo. Kunendaba engifuna ukukhuluma ngayo, ile ndaba ka Opa Mchinguri. Opa Mchinguri we-address ama-ovets. Ezinye izinto uhle ubonakalise ukuthi ZANU-PF ayinayo into okuthiwa i-leadership quality. Angazi lokuthi laba bantu i-leadership bayifunda ngapha. Uma umuntu ezade adressa abantu abadala njengama-ovete, bathathe njengabantwana, abantu abangacabangiyo. Ngoba uma uzotshela abakalakade abobaba bethu, batshele ngokuthi i-corona umkhuhlane walethwa uNkulunkulu kuzokubala itshaba lungu ngokulethela iZimbabwe ama-sanctions. Bona beZANU-PF abafuna ukuzinuka amakhwapha ukuthi yini edala ama-sanctions. Zenze base banikezwa lawo ma-sanctions asebekhala ngawo njengezwe, abafuni kulokho. Instead bathatha i-blame game, banikeza abanye abantu be-blame ukuthi hayi ama-sanctions aza ngoba azopanisha abelungu. Nanku-ke sebesifa bona kuZANU-PF, ngabelungu nabo nalaba abafaya ababulawa yile COVID-19, njengoba ama-officials abo echaya left, right and center nje, bangabelungu na? Ezinye izinto zidinga ukuthi umuntu before ekhuluma, especially kuma-public gathering, azinuka amakhwapha akhulume into ayaziyo.
Azi kulo mbuzo ongelampendulo ukuthi kanti u-Obadiah Moyo lo ubotshwa nini, sezingaki izehlakalo esezibaliwe ngaye lo muntu lo, and i-evidence ivele egcekeni etshontsha imali ye-COVID-19, etshontsha imali yomphakathi, imali kaZulu, abantwana beZimbabwe bonke betshontshela imali e-COVID-19. And abanamahloni labo abantu beZANU-PF labo manje babhizi bagcinela abantu be-MDC bebabophela i-internet bethi baqamba amanga. What Moyo lo u-Obadiah Moyo oyenza ububi obungaka elizweni, yisingaki manje kuripoto umuntu oyi-1 and engabotshwa? Umuntu lo ubanjiwe kazange elala ejele even 1 day, kazange abotshwe, kodwa abe-MDC bayahlukuluzwa, bathwaliswe nzima. Mina ngihlezi ngisho ngithi sikhohlakale ngumnangaka, and lo muntu lo ngendlela akhohlakale ngakhona, abantu abangakuboni elizweni leli, abantu basezokubona obukhulu kudlula lokhu ngumnangagwa. lo ubuka ukuthi inkunzi isibanjwa njani ekhaya izehlakalo zenkunzi zingaki eziningi ziyafihlwa zinenge esifihlwe esingazange sizizwe sikhuluma ekhosini ziningi kakhulu izehlakalo ezimbi ezenziwa ngumnangako lo muntu akuso ngupresident lo inde ilizwe lakhe ethi upresident vele kalila isela lelingeke sithi ngupresident akula muntu ongamboya umnangako izizwe zakhe and asikuthi siyamzoni akula muntu ongakuboniye ububi bakhe manje uhlukumeza abantu elizweni uqamba amanga ukuthi uvikele abantu emkhuhlaneni kodwa nampo jobu sikhala babolele jeli kodwa u-Obadiah Moyo okade wayenza ubugebengu bonke lobu ilizwe libolile ngu-Obadiah Moyo abantu bethwele nzima ngu-Obadiah Moyo lapho kodwa kababotshwa umnangakwa kababotshwa ochiwe enkakathi kababotshwa imuli kamnangakwa kayibotshwa
ivuka njani msakazi omuhle hayi thina siraid msakazi linjani izindawo ngezindawo ezitshiyeneyo msakazi wami hayi thina sikahle msakazi sikahle lo okhulumayo mbongani nkomo ndabe abron ndabe hayi sithi phambili ngomsakazi phambili ngomsakazi hayi liyasakaza sibili into eziraidi msakazi wami hayi siyabe silalela lathi uthi uhamba njani eyi hayi kunzima phandle lapha eyi kuyilahle uma kuhle mani eyi hayi kunzima msakazi wami kunzima sibili kulibona sengapha sihluphekile sidamusama udinga usizo udinga usizo sibili eyi hayi kunzima ekhaya kubuyeleki uma kunje so ngiyilahla ngabe kwalunga ngabe sokulungile ngabe sesibuyela manje akunje so hayi ngeze sabuyela siyalobela khonapho
yey salibonani salibonani Studio 7 yekhulumayo ngundlovu singelwayo etsholotsho esigabeni sakonkosi singajabula lathi uma singezwakala emoyeni azwakala mpela emoyeni ye mina into eyenziwa utrump ngiyayijabulela kakhulu ngiyayijabulela kakhulu into eyenziwa utrump ngoba noma engazenzeni yenzeni kodwa okusalayo uzaphuma bese kubonakala ukuthi iamerika yidemokrasi iyasebenza manje siyezwa abanye bathi yey iamerika yenke isabatshela lutho ngoba nanku utrump eyalele hhayi noma engazeyale kodwa okusalayo uzaphuma ya siyabonga so abantu abayekele ukuthi khona bona iamerika yenke isabatshela lutho ngoba nanku ibe lo muntu oyalele esikhundleni siyabonga
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika namuhla lilanga lokugcotshwa kukamongameli omutsha umnumzana Joe Biden esigodlweni iCapitol. Kuyanyakazela kulesi sigodlo kulandela udlakela olwaqhamuka khona abalandeli bakamongameli Donald Trump bangena ngamandla bezama ukumisa ukubalwa kwamavoti awedale le-Electoral College. Kubikwa kulamasosha edlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 alinde umcimbi wokugcoba uBiden. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika unkosikazi Priscilla Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukugcotshwa kukamongameli omutsha uBiden phakathi kokuxokozela njalo kulamasosha amaningi alinde ukuthi kungabi lobudlwangudlwangu kuyinto etshengisa ukuthi isimo sedemokhrasi ye-Amerika sesitshintshile. Bekungenzakali lokhu kodwa ngenxa yokuthi sokwenzakele lokhu ukuthi abantu abadlwanguzelayo izigangi sezingene ukuthi zihlasele i-Senate le-Congress. So kuyinto esabekayo. Njalo nje besitsho ukuthi bayethusela batsho ukuthi bazabuya mhla welanga likaBiden. Lokhu kutshengisa ukuthi umhlaba kumbe i-democracy ye-Amerika sitshintshile. Ekutshintsheni wayo okubuhlungu ukuthi i-Amerika ibizenza yona ingcitshi ye-democracy. Iyo engenelayo ekhuzayo kwezinye indawo. Ihambisa iyakhangela ama-elections fike iphende ukuthi ama-elections elizweni leli they were not fair and free. Manje kathe sokuphenduke sokuludubo lwe-Amerika lolukuthi sokubuzwa ne-Amerika ukuthi elections were not free and fair ngendlela u-President Trump asekufaka ngayo. So kuyakuthi emazweni lapho kuvele i-democracy ingabonakali ouvele ubukhetho luqilwa nje njengakwenzakale e-Uganda abasela muntu oyakubakhuza ngoba bazabatshela ukuthi lani kini ama-elections enu kabi free and fair. Kuze kusikhumbuze isikhathi sika-George Bush logo ukuthi u-Bush wathena esithi kumgabe u-rigile election yena umgabo wamphendula wathi lawe wa rigiye election ukuthi uwine ngoba uqilibezele ugomo. Angazi kumbe kuyinto ezabuyibuyela emuva ibe sendleleni, kodwa kuyisimo esibi kakhulu for i-democracy emhlabeni.
Manje njengoba umongameli Trump esesuka esihlalweni, ubona ungani imbali yakhe izaba engeka umongameli oyehlulekileyo ukubusa kuhle na?
Nga singakhangela isimo sika-President Trump, sikhangele lo mbuso wakhe abelawo danxa ihamba, singeza ke thina sithi u-President Trump uzakhangelwa ngabantu njengo-president owehlulekayo kumbe wayele simo esibi. Lokhu kuyabe sokusitsho ukuthi ukhangela ngaliphi ilihlo wena. Bakhona abanye nxa ukhuluma kathi zaza kutshela ukuthi impilo zabo zitshintshe kabuhlungu kakuhle ngesikhathi kubusa uTrump. Njalo izinto ezikhangelwa ngomunye kumbe ngabanye abazibona zizinto ezidanisayo izenzo zikaPresident Trump ukuthi bathi izenzo lokhu kubi lokhuyana kubi. Bakhona abanye abazibukayo abazincoma ngazo abaza kutshela ukuthi uPresident Trump akula president wakwaba njengoPresident Trump. So lokhu ukuthi simkhangele ukuthi sikhangelele ukuthi sicabanga ukuthi uza kuthi hayi wayengupresident owehlulekayo kumbe ngupresident wayelezenzo kumbe elesimo esibi kumbe ngelasithunzi. Kuyabe kuza lokho kuza kuya ngokuthi ukhangela ngaliphilihle. Ungakhangela okwenzakeleyo kathese e-Congress lase-Senate. Abantu labana bebengena lapha baningi abantu abatshengisa ukuthi bayambuka bayafisa ukuthi abuyele embusweni. Ungakhangela amavoti abantu abamvoteleyo lanxa engatholanga amavoti ancinte yakaBiden, kodwa kuyatshengisa ukuthi bakhona abantu abambukayo.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle eWashington State. Uhlelo lwanamhlanje esikhangele inhloko zendaba. Umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka udala umonakalo elizweni, ubulala abanye njalo abangamashumi amahlanu lambili 52 ngalanga linye layizolo. sokule minyaka emibili kwabulawa abantu ababetshengisela elizweni jikelele besola uhulumende ngokukhweza amafutha ezimoto okulilanga elinanzwe ngabameli bamazwe awentshonalanga. Izisebenzi zikamunicipala wakobulawayo ebezikhalele umsebenzi sezigaxe amajogwe njalo ngemva kokuba umqatshi ezengezelele iholo lazo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.